njengoba umgabeni asekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Khona nxa sinanzelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu nxa bethe bakhuluma lokho abakuvunyelwe isisekelo sombuso esithi i-freedom of expression. Obekusenza ukuthi umgabe abe umuntu ongafuzange abe criticized by abantu. Kodwa isisekelo sombuso sivumela abantu ukuthi nxa uyi-public office holder bakwazi ukuthi bakusole ngendlela ophethe ngayo i-office lakho. So amacala wonke la ayethanyelwe emthethwandaba angiwabone eqhubekela phambi ukuthi kuzasuzeyesule wonke.
So-ke kodwa nxa sesikhangeleke njengoba hayi maningi kangaka baba Mathobane, pho-ke angalahla wonke kumbe akhona amanye obazezelokhu bezama ukuthi bengani bafukula nje agcine ngazana ngenisa emthethwandaba?
Akusela muntu osazikhathaza ngomgabe elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi ukhona lo mthethwandaba lo mtshutshisi ozafuna ukuthi aqhubeke ngalawo macala ngibona bazalahla wonke.
Nxa sesikhangela-ke umongameli okhona, sibonile kula bantu kade betshaywa e-trade fair lapho kade kule nkonzo khona, lo umongameli uMnangagwa khona ngale, ubona ngani laye kasuze agcine bophisa abantu nxa bengamthethisi?
Ngibone bekunecala lokuthi uthethisiwe ngabantu, icala leligcine litshintshwa kuthiwa sokuyi-public disorder. Abantu laba bagcine sebeyekeliwe emthethwandaba. Kunechance ukuthi nxa lowo mthetho usakhona kuma-statute books ezweni lakithi, khona lokhu kuzaqhubeka kusenzakala. So okufuza ukuthi kwenzakale ngokuphazima kweswe yikuthi lokhu esihlezi sikhuluma ngakho ukuthi i-alignment yemthetho eshiyeneyo ukuthi ihambelane nesisekelo sombuso esitsha i-constitution ukwenzela ukuthi amacala anjalo asuswe emthethweni yelizwe.
Ye, nxa sesikhangele njalo siya phambilini ngakhona oko sibe lokhuluma ngakho okwemthetho leyo, ubona ngazani pho ingaguqulwa yini ngendlela efunakalayo kumbe vele kuyahlala kudonselwana nje?
Nxa kuwukuthi laba esibakhethe ukuthi bayasimela ephalamende bayawazi umsebenzi wawo kusho ukuthi bazawuguqula lo, ngoba eqinisweni lowo mthetho wokuthethiswa kukamongameli kawuhambelani lesisekelo sombuso esivumela abantu ukuthi la umuntu engenzanga khona kahle bavunyele ukuthi bamsole.
Ngamafishane ubona ngazani kodwa kuzahamba njani baba Mathobane sibili? Nxa sesikhangele sibili ngemthethweni leyi iningi kakhulu, pho kuyahlalwa nini? Ukhetho luyabuya kade sibhela, pho bangakwenza yini?
I-legislative agenda yephalamende iyaqhubeka. Enye yakhona yona leyo ukuthi kulungiswe imithetho yona leyo ihambelane nesisekelo sombuso welizwe. Ngalokho-ke kusho ukuthi ama-parliamentarians alo mlandu okuthi bakubone khona ukuthi kwenzakala wena lowo mthetho bawuqondise uhambelane nesisekelo sombuso. Labantu abaningi uzulu eZimbabwe kufuze ukuthi aqhubeke ebawa umsindo ngayona leyo ndaba, ikakhulu ama-civil society organization, ukwenzela ukuthi bangakhohlwa ukuthi kulo mthetho oyiwo ovalela abantu ukuthi babe kukhonisa ilungelo lwabo in terms of i-constitution, i-freedom of expression, ukwenzela ukuthi ingakhohlakali leyo ndaba yokuthi lowo mthetho wesule emabhukwini emthetho yelizwe.
Ye, siyabona ukuthi kumbe lakhonokho kwakuthiwa-ke nxa abantu bethethisa umongameli kungesulwa yini kumbe kuyahlala kukhona yini, abantu bawesaba vele umthetho lowo baba Mathobane?
Yikho ngesithi wona lowo mthetho kawuhambi ndawonye xa uqathanisa nesisekelo sombuso, kusho ukuthi vele wona unconstitutional. So ngaleyo ndlela kufuze ukuthi wesulwe. It's not about ukwesaba lowo mthetho, it's about ukuthi wona lowo mthetho uyahambelana yini nesisekelo sombuso. So ngenxa yokuthi ngawuhambelani kuzafuza ukuthi wesulwe.